Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezisabantu bobuhlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho so udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingalwenza owakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminisa ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okuningi-ningi wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalela ephalamende njalo yiziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele sisi wami yikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry ley uministry okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona sitole about 300 megawatt so kumbe yikho okungayenza ukuthi khona kube kahle but okwakathesi uministry okhona is too young for that uyakwehluleka akula vele into ekhona ukuthi kuthiwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagesi sekhona sibili okokuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagesi akhona everyday akula into enjalo and amboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha yikuthi khona nje abantu bazibonele laba abalezi mali zabo siwaliyeka bayenze khonokho okwesola ngoba yindlela yodwa engayenza ukuthi khona siphumelele yikukubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula nto entsha into engaba ntsha yikuthi khona kumbe bayenza i-GNU eyake yayenzakala leyana ayenza ukuthi khona abantu impilo yabantu iguquke lokho kukhangela ukuthi khona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganweni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhoyana those people abakwazi into abaziyenzayo even if isenza ibhajethi qonda ukubona ukuthi khona anti laba baba-right umbe zinhlanya